Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Alifuka njani mthokazi omuhle siyadibana njalo emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlaka 13 kuzibandlela 2020 olamukelayo ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, i studio 7 ithole ubufakazi bokuthi olwela ilungelo likaZulu umnumzana Josephat Mzaca Ngulube labanye abathathu abasekeli be MDC abavalelwe ejele lekami bazayavalelwa ejele elingaqanjwanga eHarare lamhlanje.
Uthi yena kule information yakade kuWhatsApp yakade ikhuluma ngokuthi sebesuswa koBulawayo sebehanjiswa eHarare. Ngakho-ke bona sebekubona engaphephile ukuthi abehlala elapha enkantolo yakoBulawayo.
Impuphu ibikwa engasatholakali lula ezitolo ngesikhathi kulokwesabela ukuthi ukungani kahle kwezulu kuzadala indlala engakaze ibonakale kusikhathi eside.
Hayi, lokho kwenzakalayo kuyamangalisa sibili kwelakithi. Impuphu kayisekho ezitolo, ukuthi sinyamalele yangaphi lathi kuyasifikeza, kodwa isimanga singahamba emkambo we-black market sigcwele impuphu.
Ingcwethi kwezokulima isola imbiko yabezomkhathi abakhanya bekhomba lelale ngokungani kwezulu.
Bathe bona lo nyaka sizaba le normal to above normal rainfall, kodwa ngithe sengibona i-latest report evela kusadik. Isadik ithi yona indawo eziningi lapho e-Southern Africa zizaba le below normal.
Amapholisa awesifazane kunye lamasotsha babikwa labo sebethengisa umzimba ngokoma kwezomnotho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we-Studio 7. Studio 7 isithole ubufakazi bokuthi olwela ilungelo likaZulu umnumzana Josephat Mzaca Ngulube labanye abathathu abasekeli beMDC abavalelwe ejele lekami bazasuswa bayevalelwa ejele elingaqanjwanga eHarare namuhla. UNgulube labanye abathathu abathi uFortune Masuku, Melusi Moyo lo Otilias Banda bagwetshelwa ukuhlala ejele kweminyaka eyisikhombisa 7 ngemva kokutholakala belecala lokuchisa imota yelunga lezanu PF ngesikhathi sokutshengisela ukwenziwa ilizwe phose lonke jikelele ngenyanga kazibandlela nyakenye. Igqweta likaMzaca Ngulube umnumzana Ngobani Sithole utshele iStudio 7 ukuthi batshelwe ukuthi uMzaca Ngulube labanye bazasuswa ekhami ngoba kusesatshelwa impilo yabo kulandela imbiko eyethulwa kuWhatsapp.
Isiphathamandla esikhulu esenkantolo yekhami ku-remand prison ngathi ngihambile ukuyabona obaba uMzaca uJosephat Ngulube. Wakutsho kwaba obala ukuthi ubaba uMzaca bazamsusa lapha koBulawayo bamhambise ekhami eHarare. Asotshwe ngokuthi kuyiphi inkantolo khona ngani eHarare, kodwa wakhonfirm ukuthi hayi kuza kuyeHarare. Esithi yena bakwenza ngenxa yokuthi akusaphephanga ukuthi abe khona ngapha koBulawayo. Ngakho-ke sebefuna ukuthi bamhambise khona ngayo.
Kodwa lina likubone njani lilethuba yini lokubana liyakwanisa ukuthi limvikele ukuthi angayiswa eHarare?
Besifuna ukuthi senze sihambe enkantolo enkulu ukuthi ikhangelisise ukuthi isizathu asikhitshelwa lapha koBulawayo yisithi. Ngoba nxa ngibuza usiphathamandla wekani ukuthi kathi isizathu kuyini, uthi yena kule information yakade kuWhatsApp yakade ikhuluma ngokuthi sebesuswa koBulawayo sebehanjiswa eHarare. Ngakho-ke bona sebekubona engaphephile ukuthi abehlala elapha enkantolo yaseKoBulawayo. Ngakho sebefuna umhambise eHarare. Nxa ngithi ngiyakukhangela nje umcabango wangikhona okuphica ingqondo ukuthi lapha lathi silayo ikhami maximum prison, ngakho ukuthi kade sokule i-security singathi ngesilungu i-security threat, sure ikhami maximum prison was going to be ideal. But into esuke idanise ukuthi lapha sebemhambisa khona akana zihlobo lwa umuntu ngani la into ayikhala ngayo ukuthi akula zihlobo akula umuntu ozamphathela khona ukudla ukuthi ngapha kade kunjalo so into engathi iyadanisa kakhulu
lona udaba lokuthi liye emthethwandaba ophezulu ukuthi licele lokho kuthiwa yi-appeal luhamba njani
sacela i-appeal kathesi esikumeleleyo ukuthi irekhodi langikhona elama-proceeding lithayitshwe umantshi owayedila le ndaba naleyo alibala liconfirm ukuthi yini bese senza okuthiwa ngesilungu yi-bail pending appeal yiyo nje into engani isifisele emuva ngoba into zangikhona zihamba ngonyawo lwenwawo
yena sake sezwa ungani kulesi khathi ayengezwa kahle emzimbeni usenjani kathesi
uyakhala ngomzimba lapho uphakathi mfowethu ya awungeke nje kube konke kuhambele kuthi uyakhala nje ngomzimba ukuthi hayi umzimba wakhe ungani uyahonona lapha nalaphana and enye into akathi ngani akathi engani ukhuluma ngayo ukuthi isibhedlela naso solesiyana esekami asimncedisi ngokufaneleyo
mnumzana Ngqobani Sithole igqwetha elimela mnumzana Josephat Ngulube ubekhuluma ecingweni le-studio 7 ekobulawa Umzaca Ngulube wazimela kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende kodwa ubika ubeselilunga le-MDC kusiyaphela umnyaka odluleyo. Imizamo yokukhuluma leziphathamandla zejele lekhami yehlule kodwa senelise ukukhuluma lesikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo umnumzana Swithan Chirodza.
Ngibele lokhu mfowethu injwayelo ungakhangela yikho okwayenziwa lokhu babudabengwa nabo Lookout Masuku khathi bebotshwa umgabe selukuthi engabagweba njani ngemva phela ukuthi banqoba elokhuzeni emthiphatha. Lokhu futhi kwenzakala kulokhuzeni amadoda e-MDC ayegantshela amanga bebetshalwa ukuthi cha babulela uKing Gala. Zana nje luthi remember moyo labanye osasibahamba bayehlala eChikurupi. So lokho esesikubona vele akusimangalisi ngoba phela ikukhawulisa ukuthi why ukhona kumbangazi. Njalo khanya bengenile laphana sekwabasobala ukuthi baliyosekelwa ngoba umama Thabita Khumalo abanye bebefika khona ngale. So khonokho vele kuhle utshengisa ukuthi abafuni ukuthi abantu bebehamba bebabona ukuthi abantu bebeduzane bebaduduza khanya vele yindlela vele eyokubaswabisa loku bazwisa ubuhlungu.
Manje lizathatha nyathelo bani njengebandla?
Thina asiyekeli vele ubani usekelo uzabona ngokuya kwesikhathi ukuthi nakhona ngale e-RRF sizabe sibanika usekelo. Ngoba phela into abangeke bayenze ikufihla ukuthi bangaphi. Thina siyabe silokhu sibanika usekelo sibavakajela so sibakhohlwe abafowethu ngamacomrade ethu.
Ngomnyaka ophelileyo umkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa uke wafika ejele yekami lapho wabona khona induna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwe Ndiweni uke wahlangana yini laye umzaca Ngulube labanye la abotshwa la
yena kasayenelisanga ukuthi afike othizana nje ukuthi ubaba uNkululeko Sibanda oyisikhulumisi kamongameli u-Advocate Chamisa ufikile khona hhayi laba bantu bebethunywe ngubaba uChamisa.
Alo-ke ngumnumzana Swithan Chirodza isikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Ingcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo usesole imbiko yabezomkhathi abakhanya bekhomba lelale ngokungani kwezulu. Lokhu kwenzakala ngesikhathi sokusiba sobala ukuthi izulu lonyaka alisoze line ngemfanelo. Siqale sabuza uNkomo ukuthi umumo unjani kwezokulima ngalesi sikhathi okwandise ukuthi abantu bayabe sebedobhadobha emasimini.
Chris ngike ngahamba endaweni ezimbalwa
ikakhulu kwelakithi Mathebelele North lase South and umumo enguthole lapho ubusesabisa kakhulu ngoba nxa uthi yananzelela uzathola ukuthi ngesikhathi sifika eKhisimusini endaweni eziningi kufanele othi maybe abantu bebese bethole izulu elifika kobo at least 200 millimeters, kodwa ngalesi sikhathi asikafiki kulelo nani lezulu. Ngakho-ke akulazulu elenelayo ukuthi abantu baphume baye emasimini. Abaphuma kuqala into zakhona sezishile futhi somele beqale kakutsha phansi. So umume sikuwo mubi kakhulu ukuthi sesisale le minyaka emibili elandelanayo yonke kuyiminyaka yendlala.
Manje nxa sikhangela elakusasa bathina bezomkhathi kuyathembisa na ukuthi kumbe lizabuya lanxa seliphuzile izulu?
Eqinisweni Chris, abomkhathi lathi sesingani siyabasola kancane because bathe bekhipha isiphawulo sabo sakuqala asithi ngabo September, August, September. Bathe bona lo nyaka sizaba le normal to above normal rainfall. Kodwa ngithe sengibona i-latest report evela ku-SADC. I-SADC ithi yona indawo eziningi lapha e-Southern Africa zizaba le below normal rainfall. And isimanga sakhona izulu lingani liyasikhenkeleza ikakhulu kwelakithi eZimbabwe, Malawi, lezinye indawo zaseMozambique. Asisoze sithole izulu eleneleyo kathesi ngoJanuwari. Asazi-ke ukuthi mhlambe uFebruary lo March bona bazaba lezulu elingani lithe qaqa, kodwa sikhumbule phela ukuthi nxa uthi uyahlanyela kulezinto ongeke wazihlanyela ungedlula uJanuwari. So kathesi nje iwindi eselikhona ngelokuhlanyela into ezifana labo soya beans, la wona umumbu ungahlanyela i-short season variety wa 120 or so days, but isikhathi asisekho.
Kanti khona kungaba kulesizathu na ukuthi izulu libe khona emazweni agqagqele ilizwe lona ilizwe lingelalutho, kungakuhamba njani? Kukhona yini okuthiwa ngesilungu scientific explanation?
I-scientific explanation angeke isweleke. Ukhumbule phela ukuthi izulu thina esilitholayo eZimbabwe liyabe livela nge-intertropical convergence zone, and intertropical convergence zone iyabe ithatha ikakhulu amayezi lalokhu ngesingisi esithi moisture evela ikakhulu endaweni ze-equator ihlanganisa ama-currents ambalwa. Kufanele yehle iziyefika meduko boBulawayo and so forth, but akuthembiso ukuthi yehla lo nyaka ngoba indlela kumbe izinto ezibangela ukuthi yehle isondele kithi lo nyaka kukhanya ziyasilela.
Hello-ke ngumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi ecubungula ezokulima. Kunjalo nje impuphu ibikwa ingasatholakali lula ezitolo ngesikhathi kulokwesabela ukuthi kungani kahle kwezulu kuzadala indlala engakaze ibonakale kusikhathi eside esedluleyo. Sixoxele sakhamuzi sakoBulawayo uNkosazana Tendai Masocha oyisiphathamandla njalo sebandla le-MDC.
Hayi, lokho kwenzakalayo kuyamangalisa sikikikwela kithi. Impupho kayisekho ezitolo ukuthi sinyamalele yangaphi lathi kuyasifithikeza, kodwa isimanga ungahamba emkambo we-black market sigcwele impupho. Ukuthi iphuma ngaphi, kutheni, beyithola njani, yimbuzo esiyehluleka ukuthi siziphendulena, kodwa siyazibuza nsuku zonke.
Kodwa ezitolo ikhona yini etholakalayo njalo itholakala sekutheni?
Iyathola ezitolo, itholakala ngesikhathi esikhatshana njalo itholwa ngabalutshwane mhlawumbe abanezihlobo ezisebenza khonapho mede ezihle zibafonele, kumbe njalo iyabe itholakala ngabantu ababe besazana mbe labo phatha izitolo kumbe labo manager. Njalo itholakala kwesikhathi esincane njalo iyalutshwane impuphu yakhona, yona leyo entengo eyeneliswa ngabantu, kodwa le entengo edurayo esingathi engagazethwanga maybe price yetholakalayo ezitolo edurayo yangikhona engeneliswa ngabantu.
Isilinganiso 10 kg yenza malini?
10 10 kg ingabe kube 90 something khona lapho ku 200 something dollars
le ngethengekayo kumbe iledo la
le ngedulayo kodwa intengo eyitolo efanele ibe yethengwa ngayo le etipe yakhona ngabo $45 kodwa umkambo e black market yayithenga $75
abalahlupho abayithengisayo umkambo omnyama la ukuthi kumbe bengabotshwa
asiyazi sibonele botshwa asiyazi sibili sibonele botshwa ngoba lathi siyahamba siyezithengela babeyichayile emakethi abaningi bakhona njalo izimoto uyazibona zigele ziphuthumele ngezimpuphu ziyehlisa elapha nalaphayana asikaze sizwe leli khothi yokuthiwa ngumuntu otholakale le mpuphu eningi eyithengise ngekho emthethweni
Alo ke ngunkosazana Tendai Masocha isakhamuzi sakobulawayo njalo eyisiphathamandla sebandla le MDC kobulawayo obekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le kobulawayo Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukumisa ikhefu lakhe lamhlanje aye emsebenzini esiyahlangana lomphathi ntambo wakwele China obona ngezokubudlelwano lamanye amazwe omnumzana Wang Yi. Uyi osevakashele amanye amazwe amahlanu awezwekazi le-Afrika usehlangane lomsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga losowabo weZimbabwe umnumzana Sibusiso Moyo. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube saqala ngokumbuza ukuthi uhambo lukayi luzaletha na inguquko kwezomnotho welizwe.
Kuza kuqula iChina ngokwayo eZimbabwe kusoze kulethe lutho. iChina idinga indlela yokukhulisa umnotho wayo. Idinga ama-diamond, idinga i-platinum, idinga coal, idinga konke okungakhulisa umnotho weChina kwenza abantu basebenze ithuthukise iya phambili. Kabakhangelelanga ukuza bezothuthukisa iZimbabwe. Ukuthuthukisa iZimbabwe kungumlando ka-president okhona lo hulumende okhona abantu beZimbabwe. Ngakho-ke nxa kuyikuthi bakhangelele ukuthi iChina izathuthukisa, iChina izakhipha ubusela phakathi kwelizwe yenze inguquko elizweni leZimbabwe, hayi bazalahleka, kuzaqala kukhulunywa ngawo mamegadilizi kungazali lutho.
Siyabona umongameli wazisile phambilini ukubana uzaqamula ikhefu lakhe kancane ukuze abone umphathintambo lo wakwele China. Kungaba kutshengisani lokhu ukuthi umongameli ulesifiso na esikhulu esokuvuselela umnotho welizwe nanku esesuka ekuphumuleni?
Hayi kakunjalo, ube vele engumuntu olesifiso lengqondo yokuthi athuthukise ilizwe leZimbabwe ngabe kayanga vele kuphumuleni. Akulanto phela kade eyenze edinga ukuthi aphumule. Ukuthi loyana omunye umongameli odlulileyo umgabe wephumula ngaso nalesi sikhathi akusho ukuthi laphumule ngalesi sikhathi. Achiye ekhaya kungadliwa, abantwana bengelakudla belambile kubethwele nzima kanje. Ilizwe ngalesi sikhathi alidingi muntu oya ekuphumuleni, lidinga umuntu osebenzayo ahlale aveze ukunakekela lo thando. Ngangake egamula ukuphumula kwakhe ezobona weChina engelandaba lezintandane abafelokazi labantu abangelamithi ezibhedlela lezikolo okungasoze kuya abantwana besikolo njengoba sekudila kangaka, kusho khona ukuthi hayi uyehluleka njengomongameli welizwe gamanga kahle.
Kodwa nxa wena ukhangela ubona ngani eleChina lona lilesifiso na sokuphathisa iZimbabwe njalo nxa lingela njengoba sibona ama mega deals engaphumelelanga, kungakuyini okusolwa yiChina?
China ilesifiso sokuthi izithuthukise ngobudlelwane bayo leZimbabwe. Akula muntu oya ebudlelwaneni lelinye esithi ufuna ukwenza i-charity yokuyanceda abanye. Ngakho-ke iChina izabe izokhangelela okwayo, ibisisithi-ke ekukhangeleleni okwayo lathi sesingazuza esikuzuzayo. Kodwa ngendlela okungakhona kulanto engazuzakala ngokuba kalikho ilizwe elivuma ukusebenza lelizwe elizithethe njengeZimbabwe. iChina layo kasuze kuvume lokho ukuthi ihlanyele izimali zinyamalale zitshontshwe, ihlanyele izimali ziye emaphokethini abantu abathile ababusayo. Akekho ovuma ukwenza lokho, leChina ngeke uvume lokho. Yikho-ke kuzahlala kungumlomo ukuthi hayi thina ama-megadeals laphasi lama-megadeals kodwa imali ingezi elizweni ngokuba besesaba ukuthi izabalahlekela leyo mali njengeChina isitshontshiwe njengaZimbabwe layo lezivela kwamanye amazwe.
Alo ke ngumnumzana efidlela Ncube ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe ubeqoxa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lebulembu elezimlive.com lithi amapholisa lamasotsha wesifazane sebethengisa umzimba besenza lokunye okungaphandle komthetho ngenxa yokuma kwezomnotho. Leli phephandaba lithi lokhu kuvele ngemva kwenhlolisiso eyenziwe isiphathamandla samapholisa u-Assistant Commissioner Bazibi Dube owejele leChikurubi. Iphephandaba leChronicle lithi uMusa weNkosi owesigaba sebubi wagamula uyise obhubhe esibhedlela sempilo ngolwesithathu. Kodwa umkamuyi waqamba amanga esithi umunye wabulawa ngokuwela phezu kwehara. Okwamanje ke yekelani indedele emuva ngelitshiye silaleleke lina balaleli bethu kumazwi elisithumele wona nge-WhatsApp.
Happy New Year, Studio 7, ninjani. Besingekho thina ama-VIP, besisekhaya. Manje sitatapheka ngeza-South Africa, eZimbabwe umuntu yakangala-40. Ngiyalikhumbula nje. Ngiyaphila nonke. Yazi ngabe nani nina ngikhumbula. Nimfonele.
Salibonani bantu bakwaMthakazi, leZimbabwe yonke lijikelele. Mina igama lami ngu-Enbofu. Mina kusuka kundanise. Ukuthi abantu abanjabo babu believe gawule bakhuluma bephenduka nsuku zonke njengonwabo angazi ukuthi kusuka kuthini baya admit ukuthi ye izinto ziyahlupha bajike hayi izinto kazizi ikhulumende yilo mzamo wonke umzamo wakhona asiwuboni thina ngoba khathesi indaba yezikolo le ungakhangela iishu yezikolo bathi bona uhulumende uzamile ukuthi abantu izikolo zingakhweli uzamela abantu. On the other side ungakukhangelisisa kuhle khona kasitsho ukuthi imali khona umbe lami ngitsho ukuthi imali ngilayo angilayo izinto zonke ziyahlupha kade izinto zonke zikhwelile kodwa isikolo eyiso lensika abantu bethu esikhangelele khona ukuthi ikusasa abantu bethu ibonakale bathi izikolo zingakhweli. Bethi besize njalo akula ama-subsidies abakutshoyo ukuthi bona bazancedisa ngani ezikolo. Which means izikolo ziyabulawa okwamanje abantwana i-pass rate lisiye kufanele iyehle to the last. Angikwazi ukuthi bacabanga njani khonapho. Angikwazi ukuthi bakubeka njani. And futhi ma ngithi ngakhangela kungenxa yokuthi bona most of them abantu ababo phela bafundi la bafunde emazweni. Sasa yibo futhi abantu ababo abasekuya bebamba amaqolo lapha bekhimanisa abantu abethu besithi abafundanga. At the other side, bathi izikolo zingakhweli. Ake nitshele udaba lunjengepassport, khangelani ukuthi ikhwele okungakanani. Likhangele ezibhedlela, zikhwele okungakanani. Khangela ama-tollgate, ngenxa yokuthi liyana imali engena direct kibo enceda bona lemisebenzi yabo le mibi abayenzayo. So thina sofanele sibulawele abantwana kathesi this year, sofanele sibulawele abantwana. Abantu bethu bangafundi. Ngoma resources imoto isikolo sisebenza ngemali ibond paper ona ngokwayo yodwa ivele imali ngayenzi survey i textbook A1 ubona ngani mawubhadala $100 wena e secondary school i textbook imali ngokuqala. Please laba bantu sicela bakithi kwabugawule bazama ukuthi bake basihloniphe bakithi. Isikolo most years khona ezikweze abnormal they have to deal with those ones abakweze abnormal but ezinye abayekele sihambe the situation please. Bangasibulaleli abantwana. Cela bazama ukuthi basihloniphe kwenila athole isikhathi. Ngiyabonga.
Selibonani muli eZimbabwe. Edmo okhuluma enselizweni laseSouth Africa. Eboyizwe. Engihlukumezeka kakhulu ngento engizwileyo ngendaba edliwayo le, eyimnyama edliwayo le, esenzelwa abantu. Efaka umuthi ezidumbu kodwa inkosi iyangenela bakithi. Ubeseke silithandazisile izwe lakithi sho uNkulunkulu angenele. laba siphethe ngathi abalandaba ngathi babanye bakhona bamabhutsha lawo lathi asike sitholeni isikhathi sokubambana sibe imbumba nje uJehova sisize ngidabukile lakho njabulela ukuthola inamba zenu namhlanje
sanibonani bafakazi abahle nabalaleli lonke nje ngiphilani njalo wakwandlovu wakwamlevo uyazi ukuthi mina personally ugamenti wethu ngimbona esehluleka kakhulu 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 niyakusekela lokuthi amatitsha kabahlale phansi bengayi emsebenzini ilizwe lethu kuphela leZimbabwe elibhekela uteacher phansi angazi why kodwa-ke into efani ukuthi wonke umuntu udlula kuteacher teacher kanakakelwe ake ukuholisa uteacher 1,000 pond yini leyo lihlazo elikhulu kakhulu lelo yabona uteacher ngumuntu osebenza nomphakathi kumele abonakale emphakathini njengomuntu uzoma kanjani efundisa abantu engaholi ugamenti wethu uyehluleka ehluleka kakhulu 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 well asazi kodwa-ke umbono wami lo mbona ngathi kuhle ukuthi bazihlalele amatitsha bengayindawo
mbonani njani mbonani abantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo hhayi siyabona izilizwe liyaphela abantu bakithi kodwa kwabomnankaka lokho bantu bakithi kuzwisa ubuhlungu kambe uvuka esima phambi kukazulu mpela utshele uzulu ukuthi udle umbhida kambe upresidenti owayeqiniswa wavotelwa ngabantu yinto angayitshela abantu yona le vele upresidenti yinto ongamampela phembi kwabantu ayayikhulume nalo ma engupresidenti oright onormal ogcwele ekhanda yinto angama phambi kwabantu ayikhuluma ukuthi kumele abantu bedle umbhida angithi yena udla kahle ngoba yena uyatshontsha nguye kumele edle inyama abantu kumele bedle umbhida uchaza khona lokho angithi le nto vele ibonisa mhlophe ukuthi lo muntu kekho right ekhanda lo lo muntu vele okwakuqala nje vele acabane awukeli ukuthi ume phambi kwazulu uthele ukuthi uzulu umele edle umbhida hhayi kodwa okunye kuyadanisa kodwa abantu bakithi iningi lenu vele liyazivulela ukuthi lo muntu akusopresident lo muntu vele lisela umbulali nangapho akula muntu ongamboniyo izenzo zakhe awukeli ukuthi okunye vele kudinga ingqondo ucabange lawo ma ulesikolo akusona into ongayitsheli abantu le uyabuthi abantu befile njani enhliziyweni zabo phezu kokuhluphewa kwabantu okungaka lokudubeka okungaka abantu bethwele nzima uma ubatshele wenze futhi ukuthi kona kumele bedle umbhida uthi bephile njani abantu engqondweni zabo uthi befile njani enhliziyweni zabo angithi abantu bayabona futhi uyabadelela ukwenza ezilimo yinto enziwa ngumnankaka
mina ngubhandamoya ebulilima west kondolwane ugovernment ma engancedisa abantu ngezokulima ngezokulima fake abantu ukuthi kulima sifuna ama-regation sifuna amadamu kuze silime ilizwe lithole imali yangaphandle izolithola kanjani ilizwe kungalanto esiyithengisayo kamendi kancedisa ukulima kube lama-regation emakhaya abantu baqeda indlala bafundise abantwana
yibo-ke abalaleli bethu be-studio 7 abasithumele imlayezelo ngenombolo zethu eze-whatsapp ezithi 001-202-465-0318 siyabonga
kuyazenzela kuyazenzela kithi nabantu abasha kuyazenzela safasashiya basalekile kuyazenzela kithi nabantu abasha kuyazenzela
Kanya kwezwe besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba iStudio 7 ithole ubufakazi bokuthi olwela ilungelo likaZulu umnumzana Josephat Mzaca Ngulube labanye abathathu abasekeli bebandla le-MDC abavalelwe ejele leKami bazayiswa ejele leHarare elingaqanjwanga lamhlanje.
Impuphu ibikwa ingasatholakali lula ezidolo ngesikhathi kulokwesabela ukuthi ukungani kahle kwezulu kuzadala indlala embi kakhulu engazayo ibonakale. Hayi selugqiba ke lapha uhlelo lothu lalamhlanje livalelisayo. Igama ngu Chris Gandhi, sithi asidibaneni njalo sikhathi sinye sasa.